umuntu olimenemene njalo cabanga ukuthi umhlaba uyisiphofu njalo uyisacuthe okubonakalisa khona ukuthi umbuso wabo vele ngumbuso wamagwenza namamenemene ngabantu alokho bekholwa ukuthi ungabusa ngamanga okuyinto eyingozi okumele singaba yifunda ngombuso kamgazi
uthi udaba lwegugrawundi lolu lusekethe ikomishini elukhangelayo wakhetha umsekeli wakhe ubaba Kembo Mohati ukuthi akhokhele imizamo yokuxolelana yebo ubona kusanela yini khonokho
kungake baba uGandhi kwanele eqinisweni njengoba umuzwe sithi yena uthika inani njalo uphikisana lalabo abakhala ngokuthi kufunakala ukuthi umthetho ungenele kulungiswe kukompansethe abakhalayo kuxoliswe abezwa ubuhlungu ungeke uyilungise indaba ebuhlungu kangaka ngamanga langokuzama ukuvala abantu amehlo lokuthi ubenze izacuthe bona bebhekile indlu afuna ukuyakha uyakha phozu kwethebethebe hayi ngake qine ngumbuso wobumenemene ophela ngobumenemene
uthi njalo bengambiza abantu bemathebeleland ukuthi abuye ezokuma phambi kwabo ikakhulu abantu abaphathwa kubi yilumbhuqaze uzahamba ayekhuluma labo yebo ubona ekwenza yini lokhu umongameli
angakakwenze njengoba vele sisisela sakhe sukele emangeni afuna ukukwenza ikusebenzisa uKembo njengeudlawo lokubamba amalahle angaba yisithuthu uzakuvuma lokhu uKembo ahambe ncenga nalabantu bakibo ebathulisa umsindo ebavala amehlo kodwa into yabo bobabili abayibophileyo ngiyokuzama ukukwenza abantu basezimbabwe nabasemathebelelendi izithutha akusoze kwenzeke lokhu abantu laba bahlupheka kudala njalo bale mehlo bale ndlebe bale mqondo bayacabanga yikho nje ngithi yindlu yethebethebe le ezadilikela phezu kwekhanda lakhe ubaba uMnangagwa
Khuluma ngodaba lokuxolelwa kwamacala kamgabe lo mkakhe uGrace uMnangagwa uthe akusiloqiniso ukuthi wabapha lokho okuthiwa yi-immunity ukuthi kabasoze bathonisiswe nqabe lamacala uthi yena bengadala amacala lamhlanje nje bayabotshwa akulalutho olungenqabela ukuthi isandla somthetho sibafinyelele ungathini ngalawo masi
namazwi ahlakaniphileyo kakhulu kodwa kumele ukuthi na uwaqala ngaye yena ubaba ubakwazi ukuthi icala kaliboni lokuthi emhlabeni esiphila kuwo vele into okuthiwa yi-immunity iyabuya ifakwe iphinde iphephuke laye ubaba uMnangagwa kwawakhe olawa wegugurawundi lokunye kumele ukuthi ngawuhlale sazi ukuthi asoze iphephuke icala libole liphele kungalungiswanga ngeqiniso kwaboniswayo lokhu engabe kusho kwabanye kodwa kumele aqale ngaye kweyakhe indlu ngoba la iyanethela babugani